Ngolwesibili odluleleyo ke ntambama ngesikhathi zama 8 o'clock nje usihlwa ngithe ngitshala imota yami ngisuka ke kuHarare Road ngingena ngapha omzini wakobulawa kuthiwa kuseseBabs ilokishi kuthiwa kuseBabs ngihamba ngilibhekise le eKhumalo. Ngadlula nje imota encane imile-ke amalayithi layithile anzange ngiyinake leyo mota ngithe ngihamba ngingena kumgwaqo omkhulu 4th Avenue extension sengisiya khona loqonda le hockey stadium kwadlula imota-ke emhlophe i-4x4 i-Toyota emhlophe yafika yama phambi kwami kulo muntu nje ophambisa isandla endaweni yopassenger sithi enganuthi manamana ngama-ke ngemva kwayo-ke ngithe ngisamile kunjalo ngibona ukwenzakalani bebathathu khona le phambili kwabuye imota encane engani imnyama engani i-grey yabe ifike simeceleni kwami lapha ku-driver's side ngathi ngiyakhala imota le ngabona kulabantu abafika isithupha emuva kule 4 phambili kule 2 into leyo ngethusa kakhulu ngabe ngiqalisa ukufohlisa imota ngisuka ngihamba-ke ngisesandleni sonxele ngiseqa amaflowers amayadini abantu ngwanyathela sekumgwaqo bangidobha laba bantu bangixotshanisa ngadlule oku stadium ngathi sengifike khona phana ku-intersection engangani yathena ukuthi sendinesobunxele ngiye buyele kuHarare Road bangivimbela ngabhoda ngabaleka ngingena eKhumalo bangidobha imoto zindlandela zimbili ngacika sengingenele indlela eya-ke South Africa Joburg Road ngabona sengizafika emarobhodini nasiloku bengiphethe ngesabothi ngaphuma kobulawa kwesikhala abantu kule nto abayihlosileyo bazombulala ngayithena-ke imoto yajika yaphenduka isiza kobulawayo edorobheni sagijima sisekelana saze safika tuzani laphana-ke i-ascot silanda-ke amarobot la ngafika ngangena even ebomvu ngakhuthana le imota lana abantu badriver babaleka bathena beqonda phezulu engane baya-ke esikole sokuthiwa yi-Townsend banyamalala yikuso kwami sengisiye emapholiseni ubaxoxela ngodaba lami ngoba ukugijima lokho sakugijimayo bekusesabeka-ke isipidi bese sitshaya senifikisa ama-140 120 sigijimisana khonapha-ke ezitaradeni zangikhona nhlanhla akuzange kube le-accident akuzange kube lalutho ngase siye emapholiseni.
Amapholisa wona athini ngodaba lolo?
Ngahamba ngisuka khonaphana ngahle ngatshela amapholisa ambuza ukuthi njengoba ungalimalanga imoto yakho ingatshayekanga abantu laba obazi akula nto esingayenza sabo ngubhala ibizo lakho phansi ukuthi ubuyile wazoripota. Kwaba njalo nje ngihamba afonele abathi abazwanga umkhondo walaba bantu njalo kulanto abayizwileyo ngakho akulanto abangayenza sengizamile ngibela kabili ngelanga bafonela ngibela kathathu kodwa bathi kabazi lutho lamapholisa. So simile ngimile lakathi ezingangikwazi ukuthi kambe laba ngobani kumbe bazabotshwa asazi bababopha njani njalo bethe abazihluphila ngakho.
Manje ngokubona kwakho ngobani abantu bona labo ababefuna ukwenza isihluku lesi?
Hayi, iqiniso elihle ukuthi abantu laba ngibazi ukuthi ngobani ngoba ngakhala imoto encane la bantu abayisithupha 6 lenye-ke i-4x4 yela abantu abathathu kutho ukuthi bana abantu bonkelanxa sesibakhengele babe ngu-9 angikwazi ukuthi ngobani angikwazi babehloseni sengizamela ukuthi ngidingisise ngichwayisise ukuthi-ke kambe kungabe kungobani ngizame ukukhangelisisa angiboni angitholi le ndlela ukuthi ngizabathola njani laba bantu ngoba nami ngisabadinga kunjenje ukuthi vele babe ngobani befunani bethunywe ngubani bezamani angibazi.